sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Welamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 30 kuzibandlela 2025 ngokwesithube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ethuse kakhulu ngeyokuthi indiza mchina zichayisana eduze le White House, and then iDC indawo encane kakhulu.
Kubhubhe abantu abangamajumi phose ayisikhombisa izolo ebusuku eMelika engozini yokungqikilana emoyeni kwezizwa mchina ethwala umphakathi le-helicopter yebutho duzane le-Ronald Reagan National Airport.
Kumele bakhwele sinqumo ukuthi bazathumela amanye amasosha yini khona ngale DRC, bazaxoxisana yini le M23 kanye lohulumende wase-DRC, lamanye amaqembu aphakathi kwempi yona leyana.
Umanyano kwesitadi kukhangelelwe ukuba uzaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impi esabekayo kule DRC. Kukhanya kulokuxabana phakathi kukamongameli Cyril Ramaphosa lomongameli Paul Kagame. Kulamajaha amathathu acatshangelwa ukuba omunye wabo udlwengulwe owesifazana osakhulayo njalo batshontshe imali lempahla emavikilini duzane leMtshabezi Mission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamajumi phose ayisikhombisa 67 eMelika engozini yokungqikilana emoyeni kwendiza mtshina ethwala umphakathi le-helicopter yebutho duzane le-Ronald Reagan National Airport eWashington DC ebusuku izolo. Indiza zombili zihle zawela emfuleni omkhulu ohlala ugcwele uPotomac, wona olamanzi aphenduke izigaqa ngenxa yamakhaza. Ingozi le yenzakale ntambama izolo, njalo abahlengi bathi lanxa bahle bagijimela kuleyo ndawo akekho osindileyo. Indiza mtshina ye-American Airlines ebisizahlala e-Ronald Reagan Airport ibithwele abantu abangamajumi ayisithupha lane 64 ivela edolobheni le-Wichita e-Kansas. I-helicopter yona ibithwele amabutho amathathu akade evivinywa. Abahlengi bathi sebethwele izidumbu ezingamajumi amathathu 30 njalo basathungatha ezinye kulumfula. Umongameli Donald Trump wethule amazwi ngalolu daba wakhalela imuli zalabo ababhubhileyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lesi sizalwane seZimbabwe esihlala eWashington DC, unkosikazi Sikhululiwe Bhoboza Sibanda.
Lesi sehlakalo sisethusile kakhulu. Into ethuse kakhulu ngeyokuthi indiza mchina zichayisana eduze le White House, and then iDC indawo encane kakhulu, kuyindawo idolobha elibaluleke kakhulu okungangokuthi kuyethusa. Uyazuzwa ukhuqa lamathumbu, uyabungasakwazi lokuthi kumbeni sokuyikho loko okwabo Osama Bin Laden kumbeni yini. Mina kungethuse kakhulu, ngizengathatha lamaphilisi ukuthi ngilale. Hayi,
i-airport le uyake uyisebenzise yini?
I-Ronald Reagan siyayisebenzisa kakhulu. Silabantu abaningi abangani ababuyayo sibathatha khona, lami ngiyayisebenzisa. Noma singayisebenzisi ukuya phapha kodwa sisiya kwezinye iindawo. Kule ndawo lapho esifika khona sihlale kule iphaki enkulu, siyahamba labantwana siyenza ama-picnic khona. Abantwana besiyabukela indiza, ziphapha, zihlala. Hayi phela le ndaba leyi, hheyi, hayi lokhu kuyethusa kakhulu. Hayi siyethukile, njengami ngiyethukile sho.
Bakhona yini obaziyo abathinteke kulingozi?
Akula muntu obekhona phakathi engimaziyo. Kodwa ke njengoba ngichilo, iWashington DC incane. Ilo mfana wami uyasebenza, usebenzela ngaphesheya. udlula khonapho nsuku zonke ehamba ngesitimela esiya eVirginia. Kwaloko phela isitimela sakhona mase sifika laphana eRegan siyabe sesiphezulu, siyabe singahambisi phansi, siyabe sihamba siphezulu. Akuyethusa kakhulu noma nje bekungaso sikhathi sakhe. Phela ikhona enye into eyakuyenzakale uzuzithola ngani kuthiwa uyikhangele noma ungakayiboni. Hayi kunzima shem, kunzima. Kwenzakala into eyenzakala e-backyard yakho khonapho eduze kwakho, indawo oyaziyo, indawo oyijayeleyo. Hayi kuyethusa kakhulu.
Unkosazana sikhululekile Bhoboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika eWashington DC. Wekopa lontuka melinkomo we Studio 7. Umanyano weSadiki ukhangelelwe ukuba uzaquba umhlangano wokuhlolisisa impi esabekayo kule DRC ngesikhathi kukhanya kulokuxokozela phakathi kwamongameli Cyril Ramaphosa lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda. Umhlangano lo uqhutshwa kulandela ukuhlasela ngamandla kwabahlamuki beMarch 23 kumbe iM23 edolobheni leGoma kwele DRC okucatshangelwa ukuba isekelwa nguKagame ophoselane aqatha lo Ramaphosa enkundleni yokuxhumana ye-X ngodaba lolu. UKagame uthi uRamaphosa kakwazi akwenzayo ngoba kukhanya ngani usekela kakhulu umongameli Felix Tshisekedi empini le. Kodwa uRamaphosa uyakuphika lokhu. UTshisekedi owale ungena umhlangano obuqoqwe ngumongameli William Ruto kubikwa ukuba uthi ele Angola hathi abantu abanjengoRamaphosa yibo bangalulungisa udaba lolu. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzakhokhela umhlangano lo kusasa eHarare ngoba nguye umgcinisihlalo weSADC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lomhleli wezindaba uMnumzana Dumisane Muleya weNewsworks.
Kumele baphuke lesinqumo ukuthi bazathumela amanye amasosha yini khona ngale DRC, bazaxoxisana yini le M23 la kanye lohulumende wase-DRC, lamanye amaqembu aphakathi kwempi yona leyana afana labo FDLR, abanye amanye ama-stakeholders afana labo Rwanda, labo Uganda. So into enzima kakhulu, isinqumo sakhona ngeke sikwazi ukuthi kusiyophuma njani, kodwa esikwaziyo ukuthi kule nkinga enkulu and inkinga le ingalungiswa nje ngokuqhuba ingxoxo phakathi kohulumende we-DRC labe leqembu le-M23 lelana abalisana lalo khona le eMpumalanga yase-DRC.
Yes, siyabona sekulokuxabana okumangalisayo phakathi kwamongameli wakwele Rwanda uPaul Kagame kuzobuya lo mongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. Ukubona njani khonokho pho nxa kunjalo kungalungiseka yini khonokho?
South Africa is a regional superpower, so ilama resources ilamabutho ele-equipment yokuthi bangenele laphana bazama ukuthi bona baxhase uhulumende wase-DRC ngamanye amaqembu abasebenza la ukulisa le M23 yona exhasa iRwanda. Kodwa ke umongameli we-South Africa ungena ngohlangothi lwe-SADC besithi iM23 iqala umonakalo omkhulu kakhulu lapha ne-DRC, so kumele bayilwise izinqotho lapha iphume e-DRC lapha. Kodwa ke umongameli wase Rwanda uMnumzana Paul Kagame uthi hayi bo, ngeke lina lixhase lo hulumende wase-DRC elisana lezi zalane zase-DRC laba abe M23 abangamathusi abaxhasa iqembu lele M23 uthi manje ufuna ukulungisa indaba le, kumele nje uhulumende wase-DRC nomongameli wakhona uMnumzana uTshisekedi ahlale phansi lalaba abantu be-M23 ngoba abantu laba ngamathusi kodwa ngabantu be-Rwanda. Yena angenza ngathi ngabantu abavela ngaphandle ngoba uhulumende we-DRC ulesinqumo sokuthi hayi labana abantu asibazi, labana abantu bangabaphandle bavela ngale eRwanda. Kodwa ke umongameli weRwanda aphinde abe le inkinga ukuthi hayi bo, lina ngeke linise abantu benu lisebenzi nabantu abaqhamuka ngaphandle abavela ngaphandle labe FDLR laba laba ngamahutu aseRwanda ababulala abantu onyaka ka-94 babaleka bayangena e-DRC. Yibo asebesebenza lohulumende ka-DRC elisana lezala ze-DRC lezi eziku-M23 ezithi zona sicela ukuthi uhulumeni wase DRC avume ukuthi izizalo zalaphana labantu labana asiyo bantu abavela laphansi.
Ye, umongameli Emmerson Mnangagwa ke ngamafishane ubona ngazani uyadlala zingabani kola.
Hayi, yena uzagijima vele ngomzila wesathi. Baza kuthi hayi impilo njengoba isimemetheka kangaka. Kumele isathi ibone ukuthi yenza njani. Kutukuti isateki izo toksana le UN mission leana, ibonisa lokulumendi wa CTRC, ibonisa la mayama kwa isabenza la wapazi la pan. Uwezi bazamu kute bafage ama buto abe manengi, bazamu kufaga la pana ilo logistics, zibe zinengi, bafage ilo uzeni, bafage equipment, izikali zokulwa la pana kute zibe kona. Kota ke, akusoze kusize luto, ngoba ngabe senza njani. Kusho ukuthi sebe mema amanye amazwe asemngceleni wase-DRC ukuthi balungelele udaba lelwane ikakhulu yona iRwanda.
Lo ngumnumzana Dumisani Muleya, umhleli wezindaba wabathapha izindaba ebulenjini abe-Newsworks esiqoqwe laye eseHarare. Kuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-ZANU-PF osokungenelwe ngabalwa impi yenkululeko abathi umongameli Emmerson Mnangagwa sokumele asuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa eleZimbabwe. Abantu labo bakunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi kumele abaphendule phakathi kwensuku ezilitshumi ngodaba lolu lokuzanywa ngokuthi kulabanye abafuna eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 ogqitshwa khona umbuso wakhe. Sarethulela okuningi ngodaba lolu kuhlandla elilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. IHamas namhla ikhulule abayisitshiyangalombili yabathumba ngomnyaka ka-2023 kwele Israel. Ele Uganda lithi sokuqhamuke umkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. Kulamajaha amathathu acatshangelwa ukuba omunye wabo udlwengule owesifazana osakhulayo, njalo abantu laba batshontshe imali lempahla emavenkilini emautorokisi duzane lemchabezi mission emathebeleni South. Amapolisa athi asehlolisisa lolu daba. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Ziyakhala izakhamizi abathengisa ezitolo labanye abathi abantu laba abazwayo babathwalise nzima. Bacatshangelwa ukuba badlwengule othengisa isitolo othi wathwala nzima ngesonto edlulileyo ebusuku. Baze bahlasele kule ndawo lapho abatshontsha imali ongaziwayo ukuthi inekanganani, bathatha impahla ezitshiyeneyo. Isikhulume zamapholisa othelen South Province u-Inspector Loveless Mangena uthi sebebotshiwe abanye abantu laba, kodwa kwamanje kafisi ukukhuluma ngakho ngoba bakhalelwe ukuma phambi komthethondaba ngesikhathana esilandelayo. Osakhulayo othi wadlwengula ngabantu laba uthi omunye wamajaha la amaziyo wamenza isihluku.
Agcina sekhiphe ingqamu ethi andihleki la wona ngiyakubulelela phezulu khona lapha. Uyikhiphe ingqamu ngabe ethwele ingqamu ethwele erekeni ngekarabhashi. Ikarabhashi yakhe yayiseri yesara phezulu kwapana ngokwazizi bayithatha.
Kuthi esinye isigeleke xa sidlwengula osakhulayo lo, abanye bakhe ababili babebamba inkunzi amavinkili akule ndawo. Unkosikazi uJenny Dube laye ule vinkili lapho kodwa ukhala ngenzalo yale ndawo eyiyo ebamba inkunzi.
Uhlupho esihlangana nayo lapha ngolwabantwana bethu thina esibazalayo. Phezwa ngifonelwa ngumakhelwane weshop yami engifonele ethi vuka kathi umsindo ngale ngemuva uzwa yini kobuhlali. Sibuhlungu ngoba kunjenjezo. Esikufisa ukuthi izakhamizi sibambanele. Sithi singathola uhlupho olunjengalolu singamemeza samukele sihlanganeni. Ngingathi ngingafona ngithi baba lapha sokunje kungabuyi, ngangcono ubuye layo bakubulale nxa kuvele kufika.
Ozibiza amadawu uthengisa kwelinye ivinkili okuthethwe imali izigebenga lezi.
Babecela i-change ivele bengazange bathenge. Ethi bathi-change. So ngandoke mbanika imali ngoba babekhiphe ingqamu omunye akhiphe isofa. Bagade phezulu lapho efuna ukungena ngangapha. Nxa sivala basebeqala ukube sebetshaya isivalo, baqala ukutshaya amawindi. basuka bemoti shop yena bedikijela izidinga phakathi ukuthi sesathina nje nelizabantu bakunjani.
Ukhalazana sikhunjiwe Mpofu uthengisa kwelinye njalo ivenkile laye bamethusele wagcina ebanika imali lempahla.
Beqeda kuthatha ngale imali babuya baqalisa lapha batshaya ngezidinga. Ngavuka ngaqala ngazithulela ngangahlaba inkosi ngazisiyeda kusoze bekwanisa ukuvuka. Batshaya amawindi bathebeqa kutshaya amawindi batshaya umnyango. Bawutshaya kaninginingi waze wavulela. Bangena bethwele ingqawo yamahlobo. Bethi bangavulala bafuna imali.
Amasela la angenela labantu ezindlini ebatshontshela impahla yabo. Umnumzana Msizi Ndlovu bamngenela bamtshaya bamthathela impahla zakhe.
Nginjeni ningikhulumayo ngingenelwe ngebhembe ekhaya. Ngahamba ngalala ngihamba ubusuku ngaze ngagada emtshabe ezi-10 off ngayaripota egwanda emapholiseni. Amapholisa bathi siyalandela. Wahlala 2 weeks yonke bethe siyalandela bengabuyanga.
Umpholisa wesigaba umnumzana Jeff Nkomo uthi kunzima ukulisana lezigeleke eqelezi ngoba inkamba yamapholisa ikhathana.
Bayabuyela bethu ezikhali ntambami langayitshoni bafikela abantwana ndizobona izitori ukuthi kunjani nokuthi kwenzakaleni nokuthi kunjani okhe lapha iminyango yitshayo yavula.
Umuntu lwana uvele wabavimbela ukuthi ade bengekachansi base batshaya luvalanti wesiloko njengombazi umuntu evele ezigelekele. Bahle behlule ukuthi wenzele. Ubuhlungu kakhulu ngoba khonapho ngazi ukuthi uzama ukuthi ugijimele inkamba ukuthi uncediswe. Inkamba zikhatshana. Ungathi uyalapha ukuthi ihambe emathendeli. Emathendeli yakhona kulo mango.
Elinye njalo ipolisa lesigaba salindawo unkosikazi Seleliso Sibanda uthi utshwala obungekho emthethweni yibo benza intsha iphatheke ebugebengeni idinga imali yokuthenga lobu tshwala.
Ivale intengo ukuthe uzobona utshwala obudala esibaziyo. Obudurayo ngoba kuzayidinga imali yokuthenga utshwala obudurayo uzathatha inyanga kumbe iviki uzakwanisa ukuthenga istraight sotshwala. Intengo kayivalwe sisiwonele obaba yasiwonele abantwana imiza isekho ichithekile nxa intengo.
Umera Mizi Moyo omne wabo omunye ocatshangelwa ukuba ngomunye wezigebengu lezi utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi sekhathele ngomne wabo ohlezi ehlukumeza izakhamizi etshontsha. Ngimela Studio 7 ngisemthabezi eMathelan South Province igama lami uyezachisa Sibanda.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Zimbabwe.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni sebefundiswa ukuthela umthelo we-tax wethulwe lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Dorcas Mkhasa okunhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association.
Singathi lokhu siqalisile umnyaka sisakhangele sisabona ukuthi vele usisa ngapha umnyaka ka-2025 but siqalise kuhle sisebenzelana kuhle ne-council as we agreed ukuthi khona sifuna lokhuzisanithi kobulawayo ukuthi sibone abantu basebenza ezindaweni ezivunyelweyo abantu basebenza besebenzisa idayelo besenza izinto ezisemthethweni although kusagijigijinyiswana ibhajethi yaphumelela mthuli ikhuluma nge-tax ukuthi abantu abakwi-informal sector bekumele bebhadale i-tax. So thina ezi amagroup ama-associations ahlangeneyo sesikhulumele izimra ukuthi kayibuye ifundise phansi abantu ukuthi vele i-tax ibhadalwa njani. Umuntu ukuthi ezebe lilunga lokubhadala i-tax kwenziwani. So sihamba kuma-ward sifundisa kanye nezimra ukuthi i-tax imi njani.
Bathini kodwa abathenga bethengisa impahla ngakhonoko nxa bekhuluma ngakho ukubhadala umthelo? Kodwa uzithengisela amamengo akho, amakhabiji lokunye, kwamele ubhadale njani umthelo we-tax? Bayalitshela yini?
Hayi, bayasitshela bathi as long usungene ku-business i-tax kumele uyibhadale and uyibhadala nxa ukuthi uthole i-profit. I-profit itholakala nxa usebenzile. Nxa ungasebenzanga wasela i-profit, kulokuthiwa kulama-returns abhalwayo, so you record ukuthi nil return. I-government iyakuzwisisa ukuthi hayi usebenzile kodwa awutholanga profit. Abangakufuniyo yokuthi uphungathula wena usithi ungusomabhizinisi. But nxa ungubhizinisi zilithi khona lokhu ungathola i-profit yakho yedola. Wena uhambisa ikota yedola kugovernment ngoba imali phela kumele isebenze elizweni. So abantu bebehamba befundiswa khona lokhu ukuthi hayi the more usithi usungumsomabhizinisi usukwazi ukuthi nawe usulelungelo lokuthi uthuthukise ilizwe lakho ngokubhadala i-tax. So kukhulunywa kakhulu even labanye abathengisa lapha beunder mebusiness council ngithi for example abaphiwa amabusiness council ukuthi kugcina ubhadala presumptive tax. I-presumptive tax inhle imbi ngoba i-presumptive tax whether ube ne-profit or awubanga ne-profit i-government iyafuna imali ngoba izakutshela ukuthi usemsebenzini. But nxa uzinikele wena ngokwakho wa-register and ukuregister kuzimra it's just free. You just log in your locus and your ID number, then you supply a registration number, as a possibility. I don't know how to do it now. So, feel like if I'm going to die, this month, I'm going to profit to my money with 10 cents. With 10 cents, I'm going to calculate it. Now, I'm going to get 0.2 cents of my money. I'm not just a end. If you're going to go to the now ukwanisela ukuthi usebenze. So ngezinye indlela sebili abantu bezimla bengayehla sebili phansi befundise nathi njengezinhlanganiso lathi sisehla sisiyafundisa abantu bone ngathi kuzaba lotshintsho ekuthini imali zeZimbabwe zingalahleki.
Lo nkosikazi Dorcas Mkasa okuhlanganiswe eBulawayo Vendors and Traders Association obexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Namhlanje kuhlandla lengxoxompikiswano yethu sihlaziya udaba olusegudwini kubandela ezanupiyefu abanye besithi kufanele kuguqulwe isekelo sombuso. Umongameli Emmerson Mnangagwabu sekuze kufike umnyaka ka-2030 njalo abanye bekuphikisa lokhu. Sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuZipra njalo owayekubutho leZimbabwe National Army endaweni lomnumzana Daniel Mackenzie Ncube okudalele Central Committee le-Politburo kubandla lezanupiyefu. Kodwa lapha ukhuluma ezimele baxoxa lo Standikile Mhlanga njalo uNcube usungula ingxoxo.
Thina njengezanu PF sesibophile isibopholesi ukuthi sicela upresident ukuthi aye phambili ku-2030 kwenzeka ukuthi enelise ugcwalisisa izinqumo ze-Vision 2030. Yena upresident yena ngokwakhe akula ngitho elinye ilanga lapha khona athi khona mina ngiyafuna ukufika ku-2030 hathi. Ngakho lokho okukhulunywa ngubaba uMkhandla in terms of the constitution uqinisile kukhona okumele kulandelwe ku-constitution ukwenzela ukuthi kugcwaliseke ukuthi ubaba uMnangagwa afike ku-2030. Asizange sithi kumele ukuthi siqhamule i-constitution hathi bo. Singafika-ke ku-2030 ongenayo angene kulandelwa i-constitution.
Kodwa sibonile kule ingxabangxoza emathuneni e-Heroes Acre okukhomba ukuthi alivumelani lonke njengamalungu ebandla leZANU-PF ngalolu daba.
Okwenzakalayo dadewethu ukuthi iZANU-PF ile-democracy yikho phela okwalelwa ngabobaba uMkhandla ukwenzeka ukuthi umuntu wonke akwanise utho lokho umbono wakhe.
Naso indaba mnumzana Mkhandla,
i-constitution abathi bangayi-amenda verify but ake sikhangeleni ukuthi ama-politicians osukelayeni ngobathi uMugabe nabadeputy akhe kuze kuyefika namhlanje kuyini abakwenzileni izini bephatha kangalo abantwana kodwa imisebenzi ingatholakali. Sekuvala amakhampani okay bavala kuvalwa yonke into kuvalwa nentantelo yona lekutantela izitridi sizayisela njengoba vele igwaqa khona singamadedibo yikho sisithi upresident ethi wa-veteran level is already dead because the vice president will take over ngakamkeli 2028 president he has to take over. Thina kasisoze siyamtshela we give him orders we are now turning left for about 10 we are turning right. We go forward, you march forward. Because it's ambulance in our vice president. That is our policy to be order. Certainly being our vice president who is a war veteran to deputize you. Then you can say the sons are local facilities and I'm going to take a little corner. It is a lady to me, Ivana, the woman from Ivana. Let me start that. We must correct that and then to lose the DNA and the Lenya. Actually, this kind of Sabbath is akula mani lapha yona kuthiwa yi-vig yona leyo ungayibona nje iphethwe ngumuntu ungathi uyibambe nawe igijime enyangeni ukuthi yiwe yini eyikhona yona leyo kude yisethi leyo ngoba uyakuthuthake kakhulu ayikho abonakali ukuthi uyisebenzise uyisebenzisa na kuyiyona le kuthiwa yikhokheshi kuphela iphelele khona ngale moyeni ingalivampanga iphepha leli yalo. So sesifuna ukuthi bona labo kuthiwa ngamahoveti labo bebeyibo abathatha i-button stick bebe sebekhokhelela betshengisa abakuthina babekulela bekhokhisini ngoba lama-politicians iyahamba asayina e-Lancaster House lokho ababekusayineni asithi yikho khona lokho okwenzakalayo asikwazi.
Mnumzana Ncube uyavuma yini ukuthi uMongameli Mlangagwa usehlulekile ukuthuthukisa ezomnotho?
Labe sika siphambanelo wabumkani thina njengezanupf njengephathi u-vice president bonke bebabili siyabahlonipha kakhulu lama-o-veteran siyabahlonipha kakhulu sihlangene sibonisane babe sixoxo esikhulu ebandleni lokho kukuthi iy'ndubo ezihlangana lazo ye zikhona kodwa akusho ukuthi zibangelwa ngumuntu munye. Siphuma kathesi ku-drought elizima kakhulu siyayibona phela imisebenzi eyenziwe ngupresident ubaba uMnangagwa njalo laye eyi-war veteran yikho sinjengephathi kaye phambili kusuku ukufika u-2030 kodwa akusho ukuthi ngo-2030 yena ongenileyo wezanup f lalo ku-automatic ngoba kuya kumele ukuthi kuye kuma-general election sikhampenele sonke sibambele lama-war veteran ngoba kuyabe kulama-opposition nabanye abaphikisayo phela.
Ungasigqobela lingxoxo ngamafitshane mnumzana Mkani.
Look at i-issue ekukurawuni it is simplistic yena imibono yakhe ibimihle kuvelezana abantu abasekelayo asikwazi uthi ukhangela kuvethiwe abantu labama-ex-genes nalaba abantu abangazele bethele laba bengaphetheya ngale abanye besebhukhwe abanye bengaphingaphi abantu laba abathrena khona lapha lokhali at home but lakhathesi izinigazethi yangkhona it is not there esizazisaziyanga abaqabisela khona ukuvedwa that is a clear indication and besayini ukuthi khona things are not good on the ground. As a result, let us put someone who is a war veteran and then automatically the vice president becomes the president there. Kuma elections lazabuya so that abantu bebe lokholo lokuvimba balelizwe labo abahonona khona kuphangisa ukulungiswa. That's what we are looking for.
Lo ngumnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuZebra ubexoxa endawonye lomnumzana Mackenzie Ncube okunkundla ye-Central Committee ye-Politburo kubandla le-ZANU PF kodwa bekhuluma ezimele bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Amasosha lakahambe kube DRC ibivukile ivukile umsebenzi umsebenzi ovukile sithi baqhathwayo vele umsebenzi ngabawazi bahlezi bethathela abantu izimali bahlezi bebulala abantu abangenacala uvukile umsebenzi e-DRC leader ababathathe bonke behambe bengabuyi khatheleke lamasipela la uhambe emfuleni kumaitengwe lapho bathona bedlele emahlahleni khonapha uyazosahambe qhamuka begijima sengathi izilwalo ezigijimisa inkomo kuyibo begijimisa abantu befuna ukuthathela abantu imali bagcwele kumatyengo batshona belile lapha.
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle, siyabonga ngokusinikeza izindaba imihla nemihla. Singayini ngaphandle kwenu, igazi liyachitheka umhlaba wonke, kuyaliwa hayi kancane. Izimpi sibe singazazi kodwa siyazibona manje okwenzakala ngapha e-DRC kubuhlungu, kodwa sibuye sithi abantu laba bafuna okungokwabo. Into yabo ifana ncamatshi nento yethu singumthwakazi.
Sabingelela, sabonga Studio 7. Ngithanda ukuthola nje kancane ngendaba yase-America uPresident lo Donald Trump ukuthi zonke zothathwa ngoDonald Trump lalezo sezithethe azitshengisele ukuthi engaba kwazi ukuqola umhlaba nje we-America kungama-superpowers kumele agade umhlaba wonke. And la wonke laba abasupporta uDonald Trump ngithi maye kufana laba abasupporta uMnangagwa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ake isikhathi savumi lamhlanje siqhube lapha uhlelo lwethu. Uthoke lilalele i-live talk yalandela ngesikhathana esilandelayo. Ngolibalisa kwamanje umthembo Sithembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.